Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 kuMpalakazi 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Upayasi Jamba utholakala lecala lokubulala unkosikazi Mo Blessing Ali owebandla Citizens Coalition for Change. Kukhangelelwe ukuba umthethwandaba zakwethula isinqumo kuliviki esodaba lokuzama ukuvimba abaxotshiswa edele lephalamende lakumakhansili ngumnumzana sengezochabanga ukuthi bengancintisi kukhetho oluzayo. Kudingwa imali yokuyalondoloza ekhaya ababili abadabuka eZimbabwe abagangadwe ngamatshe batshiswa izizalwane zakwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Upayas Jamba usetholakale lecala lokubulala unkosikazi Mo Blessing Ali owebandla leTriple Sim. Umahluleli kulolu daba unkosikazi Esther Muremba uthe kulobufakazi obusegcekeni obuveza ukuthi wadala leli cala. Umnumzana Job Scala weTriple C wabotshwa emela umoyi uMo Blessing Ali kulolu daba. Kusenjalo amapholisa asekhuphe umbiko wesithi asaphenya udaba lokubulawa kukamfundisi Tapfumane Masaya weTriple C kodwa echaze ukuba kukhanya sengathi ukubulawa kwakhe kwakungelani lezombusazwe. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazo njalo elwela amalungelo abathengi ephasi kwehlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Dwakayisuye yedwa owenza udlame elizweni, owenza ovimbela ukhetho olukhululekileyo olandelela abamaqembu aphikisayo bahlukumeze bathwalisa nzima. Baningi bathe chithisaka bagcwele ilizwe lonke leli bengenzi into esemthethweni kodwa kababotshwanga kabagwetshwanga. Ngakho ke ukugwetshwa kwakhe yedwa kakutsho ukuthi sekulandelwa umthetho. Kanti ke futhi singakhohlwa ukuthi ikhona enye indaba ethinta abanye khona laphana. Usikhala uyadonsa jele iminyaka yonke le, izinyanga zonke lezengelacala engagwetshwanga ngokuthintana layo uMo Blessing. Kuyinto embi kakhulu yona leyo.
Ye, sibona lapho ukuthi okunye elinye lamacala abotshelwa uSikhala ligoqela lolu daba. Kungabe kusitshoni njengoba sekukhanya ngani into ayayitsho iliqiniso?
Ngokuchoyo ukuthi ungakhangela indlela ubaba uSikhala aphathwe ngakhona, imbi iphindeka indlela ongakhangelelwa ukutelizweni elikhulu elithi likhululekile lilozibuse liphatha abantu ngaliyandlela. Ubengafanelanga vele abesejele, ubengafanelanga thonisiswe phakathi, ubefanele ukuthi ngabe nje uphandle usebenzela umuzwa, kusebenzela abantu abakhe, asebenzele futhi lamalungelo abantu lalokhe aqala ukuwasebenzela esesengumfana omncane. Kuyinto embi leyenziwa kuye, kumele akhitshwe esitokisini ahambe abe ngumuntu okhululekileyo.
Ye, siyabona lapha Ncube kulolunye njalo udaba oluka Masaya obulawayo laphana eMavuku. Sibone amapholisa ekhipha umbiko wokuthi cubungula kwabo kutshengisa ukuthi ye wabulawa kodwa ukukhanya ngani hayi akubambani lezepolitiki. Ukubona njani lokho?
Yinto engasoze yamukeleke ebantwini abaningi yona leyo, izathathwa ngabalutshwana bakade bengalandeli ezepolitiki zelizwe. Kodwa umuntu okade elandela ezepolitiki kulula kakhulu ukuthi into ayithathe ngokuthi ilezepolitiki, ngoba kuyacaca vele ukuthi kulezepolitiki. Kanti amapholisa ngendlela asebenze ngakhona vele kwezepolitiki akula muntu ozathemba, ikakhulu laba abavele emaqenjini aphikisayo. Singakhohlwa ukuthi amapholisa avimbele amarali edlula 100 awe-opposition. Wona lawo mapholisa yiwasebuya futhi athi kulokhu isehlakalo lesi esithinte umuntu we-opposition osebulewe kasilandezepolitiki. Kumele ukhangele indlela abasebenze ngakhona nxa kusiza kwezepolitiki, nxa kusiza phakathi kwamaqembu bekhangela iqembu eliphikisayo kumbe amaqembu aphikisayo. Akaze benza umthetho ngendlela efaneleyo, akaze bawulandela, akaze babe fair. Ngakho-ke angiboni ukuthi baningi ongakanani abazakholwa lokho okukhulunywa ngamapholisa.
Lo ngumnumzana efihle lancube ingcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye National Consumer Rights Association. Ukukhangelela ukuba umthethwandaba uza kwethula isinqumo kuliviki esodaba lokuzama ukuvimba abaxotshiswa edele lephalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezochabangu ukuthi bengancintisi kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngempela viki. Umnumzana Kalipen Pugeni, isikhulumeli sikaChabangu, uthi udaba lolu luqakatheke kakhulu ngoba kulakho ukuba abanye bengavinjwa ngumthethwandaba ukuba bencintise kukhetho lolu. UChabangu othi ungunobhala jikelele waxotshisa amalunga edala lephalamende akubandla le-TCC ambalwa kanye lamakhansila esithi bangena ngudlu ezikhundleni zabo. Ake sizwe uPugeni ekhuluma ngodaba lolu olusemthethwandaba.
Izwile ukuthiwa kule court case ekhona ezama ukukhipha ke ama-members of parliament yethu. Asisoze sikwamukele lokhu, asisonto singasezivume ngenxa yokubana ke ama-MP ethu amela emandla le-TCC and basayinelwa yinhlanganiso ye-TCC. Le nkinga esila ema-by-election in the first place awangafanelanga yenzwe ngenxa yokubana we are spending $5 million ofana ngabe isebenza ukuthenga imithi ezibhedlela lokulungisela ke abantu ukudla ngenxa yokubana ngasethi kule ndlala eselizweni, kodwa we are spending $5 million kuma-by-election ongafanelanga yenzakala. Akhangilelanga and kuyinto engasoze siyi-accepte thina njengeTCC.
Akulethusi na lokho kwenziwa nguSengezochabangu njengoba siyabona ukuthi khona ngale mthethwandaba kulakho ukuthi kuthiwe lingasangeni ukhetho lolu lwama-by-elections oluzayo, pho liza kubamba njani khonokho nxa lingavinjwa?
Thina silala uvalo ngoba siyakwazi ukuthi umlando esilawo ke ikubana sikhokhela abantu bezimbabwe kuze kube le nguquko. I-ZANU-PF ayisoze yahlala phansi, la izabe izama ngezindlela ezijene ukubana ke besikhiphe lokubana bethole i-2/3 majority without the mandate of the people. So konke lokhu siyawazi ngama-strategies and tactics okusipisela emuva, kodwa kasiyimuva, siyaphambili.
Umkhankaso wenu-ke wema-by-elections uhamba njani kulo manje?
Siqhubekela phambili namhlanje ke besikudodudo e-Country Park, la sizwile futhi ukubana ke enketha ke bebekudodudo lapho kule honorable Manduna e-Country Park kule honorable Pasho Sibanda. Abazali balokujabula lokuthaba ukubana ke sabisela laba bantu abavele beyibaba bekhethwe ngabantu. So sikhangilela ukubana bebiselwa ku-by-election ye kulobunzima kulabanye abasebekhangela ukuthi why kufanele sihlale sivota, kodwa fanele sizwisise ukubana ke ye kulobunzima in this struggle for democracy, kodwa fanele siqhubekele phambili njalo. Icampaign yaqhubeka eBulawayo South lapho kulo Nicola Wasend labo besenza ama-door-to-door, labo honorable Eric Gono emagwege baqhubekela phambili namhlanje lakusasa ngama-door-to-door bekhuluma lezakamizi bezilungiselela ukuba namhla ka-9 December siphume ngobuningi bethu siyevota.
Siyaxolisa ke laphana siliphe umnumzana Gift Ostalo Siziba ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC ubexoxa laphana lo Gibbs Dube owe-Studio 7 okwekhathi esike sizwe ubaba uPugeni ekhuluma ngodaba lolu olusemthethwandaba.
Ngempela enkantolo bekubhizi namhlanje, uzokwazi ukuthi unobhalo sabambile kwesikhathi samanje ube applyile enkantolo emergency application or agent application ukuthi akwazi ukuthi amise labo abarikholwayo ukuthi barane andigama le-TCC kula ama-by-elections akhona. So udaba lwakhona bekumele luziwe namhlanje ngo-2:30. Nge-Friday basebethola amaphepha awe-agent again kulabanye abazithi i-TCC abathi bale-interest abadinga ukuthi labo babe part of the case. So udaba lwakhona lwaselungena namhlanje ngo-10:30. Lwangena udaba loluyana hhayi lwalwalela, and then ijaji laselithi hhayi ngempela njengoba befikile lawo labo bele-constitution ngempela bale mvumo yokuthi banjani babe labo iphathi yalolu daba. So kwase kuvunyelwana ke ukuthi udaba lolu soluzongena, uma ngithi lolu ngikhuluma loku stopa laba abarikholwayo ukuthi barane under TCC soluzongena ngolwesithathu. So ngolwesithathu ke sokuzolalelwa ke ukuthi into le unobhala ayikhulumayo yona noma kanjani, bese siyalinda i-judgment. Angazi noma i-judgment izophuma ngolwesithathu noma la izoba reserved njengaleyani interdicted lokho isalindiwe.
Umnumzana Khalipani Pugeni yisikhulumeli sikamnumzana Sengezochabangu ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Abakhonza lababulewe izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Diepsloot ngolwesihlanu abathi badinga imali yokuthwala izidumbu zabo ukuze ziyengcwatshwa eZimbabwe. Kubikwa njalo ukuthi isigodlo sakwele Zimbabwe kwele South Africa sizama ukunceda imideni yombili kulandela ukubulawa kukatalent moyo loFelix Nkomo abagangadwa ngamatshe batshiswa ngamathaya emota kucatshangelwa ukuthi ngamasela. Ababili laba babe siyakhonza endaweni eyaziwa ngokuthi imisebenzi yamapostoli church eDiepsloot bethwele izembatho zokukhonza ezibizwa ngokuthi ngamagemensi. Sixoxe lo mnumzana Mehluli Ncube owe imisebenzi yamapostoli church eDiepsloot.
Sidinga imali baba eyokuthi laba bantu behambe, sidinga eyabo bonke. So imali imali yangkhona kunzima ngoba liyazi abanye abantu abasebenzi kunje okwasenesisikhathi, abanye basebenza abanye abasebenzi. So izimali zangkhona ziphuma kancane kancane, uthole manje sebethethe isikhathi laba bantu lokho bekhona apha. Imali esidingayo baba imali eningi ngoba vele ilezi moto ezidonsa abantu, kusho ukuthi imali zangkhona zikobo 15,000 to 18,000. So yizo imali ezidingakalayo, and laba abantu babili, omunye uyecholotho omunye uyekhezi. So yikho kudingakala imali sibili engaba ningi nyana.
Singathi ngafika khonapho kuma 38,000 khonapho nje.
Iye ingafika vele khonapho ngoba into zangkhona ziningi la khona. Ngeke nje lihambe lo muntu lingafiki lalutho, into ezifana lokudla bo grocery, into ezinjalo. Ngoba likwazi vele laseZimbabwe ukuthi kunjani, into zangkhona ziyahlupha hlupha nje kanjalo ukuthi imali uyithole uma useZimbabwe kuba nzima.
Selithole imali enganani khona manje?
Imali yangkhona incane baba ngoba vele imali esilayo kungaba yi-5,000.
Izihlobo zabo zingaphi? Selelakhuluma lazo yini?
Izihlobo zabo zikhona, wonke nje labangani bakhona.
Bakhala ngokufanayo imali khonapho?
Iye bakhala ngokufanayo imali, azikho abantu abaningi ngoba bengasebenzi since nje kwafika ukuthi ama-permit nalawo. Abanye bamiswa emsebenzini ngendaba zezincwadi, so izimali zangkhona kuba nzima ukuthi zihlangane baba.
IZimbabwe embassy likela izama yini ukuthi likhulume la?
Sike sazama, kulabanye abake bafika laphana bakhuluma lathi ukuthi bengazama ukuthi besincede laphana.
Ye, kodwa kungaphuthi inkulumo zangkhona.
Ye, inkulumo zangkhona zikaphutsha, okunye kutsho ukuthi siza kuzwa namhlanje. Kwabakade beyenza imeeting and then ntambama yikho lapho esizozwa khona ama-results ukuthi kuhamba kanjani. Into zangkhona zima njani, inhlelo zangkhona zima njani.
Ye, amapolisa ke selikhulume lawo?
Bahamba namhlanje ukuthi bekhulumisana lawo beze ukuthi kuhamba njani.
Singathi akwabotshwa muntu lokho bebulewe?
Hayi, akukabotshwa muntu.
Ye, khuluma labantu ukwezethi bathontisele abalakho, bekumele benze njani?
Iye, hayi, lokho esincenga nje abantu ukuthi befake mhlawumbe abalakho.
Nxa umuntu elakho akuthwele kumele ayifake ngaphi imali le?
Sivule i-akhawunti, abanye siyachaya esontweni. Imali yangkhona yikho esizama ukuthi siyihlanganisele khona ukuthi esingabe siyikutholile sikuse khona ngale esontweni.
Ye, abafuna ukuthi baxhumane lawe akubatshela inombolo zakho ukuthi zimi kanjani?
0692113560.
Umnumzana Mehluli Ncube ngowe imisebenzi yamapostoli church ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDiepsloot eJohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Nkululeko Gwabalanda Mathe odabuka eZimbabwe.
Mr. Dube, lento le isindaba phendule ngoba ma utshananzelela ma ukhangela umuntu esindebeleni kakhulu kwelizweni leSouth Africa seyi-threat. U-innocent awukho innocent, uzuyi threti uma uphuma endlini awusakwazi ukuthi uzophinda ubuye noma uzezwa abantwana sebesibathasukuleyo. Lokhu kuyenziwa ngabafowethu abafika bengaziphathi ezweni lina le. Lokwenza ukuthi bafika bewone benze bebamba inkunzi babulala abantu. So umuntu weSouth Africa mayebona iNdebele nje sebona isitha umbeni inyoka into yokubulawa. Ucabanga ukuthi inyoka inyoka loba umhlwazi yawubulala kodwa umhlwazi akwazi ulume umuntu. So yikho lokho sokusenzeka lapha ezweni leSouth Africa. Into emangazayo ukuthi abaholi bakhipha zonke isikhathi behlala besilwa kusebukhosini, kusebupolitics bayalwa. Into le abayifakele izibuko ukuthi beyinanzelisise ukuthi isiyingozi kakhulu. Lo hulumeni angazi laye futhi uthule ngayo lento.
Pho kumele kwenziweni ngakhona kokugobalana?
Mr. Dube, kathesi isikhathi sokuthi kube abaholi bakithi bayabuya behlangane bebe yimbumba. Belungise lolu daba lolu. Izigebenga siyazaza ngabafowethu siphila nabo ngabantwana babazali bethu. Siyazazi kathi sizigcinelene ezindlini. Singazikhiphi eziyenze eziyizona ezenza lento le ibe ngameva ibe luthuthuva ezweni leSouth Africa okwenza ukuthi sigcine thina singasathenjwa sonke kule ndawo. Ngabafowethu abakwenzayo lokhu siyabazi kathi sibafihleleni.
Kodwa ke loba besaziwa kunzima phela ukuze ukuthi lo muntu isigebengu lo.
Kube ngoba besaziwa abaholi kube bayahlangana bephume lento ebambekayo ukuthi laba bantu laba mhlawumbe kube le ndlela ukuthi kumbe babanjwe bebiselwe ekhaya kumbe bevalelwe emajele kumbe kukhuliswa lo government walapha bona babahamba besenza lezi zinto lezo kwenza ukuthi thina singathenjwa. Bekhulumisa lo government ukuthi sicela ukuzibambela bona abantu laba sezihambisele ejele lekhaya because umuntu ananzelela ekhaya abakwenzi konke lokhu. Kodwa uma befika lapha fika bebezinyamazana ezethusayo umuntu wakhona umesabe ma umbona kamayindi ukuthi ngeviki uthole kulela abantu abangu-3. So umuntu onjalo nguye osesenza ukuthi loba lathi sizihambela asisathenjwa. Ungabonakala ukhuluma ulimi lesiNdebele soyisitha.
Umnumzana Nkululeko Gwabalanda Mathe udabuka eZimbabwe besixoxa laye eseJohannesburg kubulewe abanye njalo abadabuka kwele South Africa abagangatwe ngamatshe batshiswa kuleyo ndawo kucatshangelwa ukuthi labo bangamasela. I-Israel ngomvulo ikhuthaze abantu abahlala kwelinye lamadolobha amakhulu asesihlengeni seGaza ukuthi basuke kulindawo ngesikhathi ibutho layo lihlasela lidinga abebutho leHamas. Uhlangothi lwezempilakahle olukhokhelwa yiHamas luthi kulamaPalestina edlula amakhulu amathathu asefile empini eqale njalo ngolwesihlanu kulandela ukumiswa kwayo okweviki yonke. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lo Sheikh Bilal Gwenzi, omunye wabakhokeli bokholo lwesi-Islam kobulawayo ephansi kwenhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe.
Ya, kuyizinto esiyisibili ukukhuleka kwempi ngoba sibona ukuthi kube baba lethuba lokuthula ukuthi abantu bebe bephefumula. Kanti lokho sekwenzakala futhi kuqhubeka kwempi lokho akujabulisa ukuthokozisa. And sibona yona Israel futhi yeye ephule futhi isivumelwano sokuthula. Yeye seyaqala ukuthi isibilisi sihamba la masosha amaningi futhi futhi. So,
Sike sabona laphana kungani sekusiba le themba elokuthi kungaba lokuzisisana ngemva kokuthi kube le viki yonke kungaliwa kukhulunyiswane kwabonakala ukuthi hayi okuke kumiswe impo kwesikhatshana. Libona ngani okunye okungaphathisa yikuyini ngemva kwalokho?
Hayi, Israel ayifuni ukuthi ngiyitshele ngoba yona ifuna ukuthi iqede iHamas yonke. Ifunde iqede iHamas yonke, so kulokuthi bekhulumelane bebonisane ukuthi iHamas ingabusa njani iPalestine le-Al-Fatah behlalisane. Then Israel ven ifuna ukuthi sibulale wonke amaHamas kodwa abantu abafayo ayisiwomasosha. Abantu abafayo iningi labantu abafayo ayisiwomasosha. So ikokozisa isizwe khona. So Israel vele ayifuni ukuthula, ifuna ukubulala kuphela ikokozisa ukuthi.
Ye, ngalokho esikubonayo manje kuzaphetha njani ngenxa kunje?
Into efunakalayo kuphela ukuthi aluka amanye amazwe kaphomba ukuthula nje ethiwa ngama-hypocrite ukuthi bona baboni ngani kulungile lokho kwenzakala ePalestine ukuthi i-Israel ilise iHamas ukuthi kubele ukuthula but at the end of the day abantu abafayo ngamasivilian. So into efunakalayo ukuthi either iPalestine izisele zilizwe linjani elikwanileyo kube yiPalestine kumbe yona le yavunyelwana kwi-United Nations i-two party state ukuthi kuyabe kule-Palestine le-Israel zonke zibusa kulelizwe lilodwa.
Lo ngu-Sheikh Bilal Gwenzi, omunye wabakhokeli bokholo lesi-Islam kobulawayo ephansi kwenhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe. Siphinde saxoxa njalo ngodaba olufanayo lo mfundisi Chris Ndlovu owebandla le-Family of God Church eseFelabusi.
Mina ngangikhangele kumbe ngithi ngibona ngelihlo lelizwi likaNkulunkulu, ngibona langelihlo elomhlaba nje engingathi yi-humanist. Inti leyana sayilunganga ephakathi kwama-Israeli labantu beGaza, ama-Palestine. Why thina sikholwa ukuthi uJesu Kristu onguye oyinkosi yethu owafa esambanweni wafela abantu bonke? Yebo, ama-Israeli baqakathekile, yibo abasetshenziswa nguNkulunkulu ukuze balethe indodana kaNkulunkulu eyiyo umsindisi wethu. But uKristu Jesu wafela both amaJuda nani namaPalestine.
Pho, kungenziwa njani ke lapho mfundisi?
So okufanele kwenzakale laphana yikuthi abantu bahlalisane phansi bakhulumisane phambi kukaNkulunkulu. U-Israel nomuPalestina bonke bayafanana. Thina masikhangele impiliyane yase-Israel, iya bonke abantu labana abaqakathekile, akukho ophakathekileyo ukwedlula omunye. Bonke bafelwa nguKristu Jesu esiphambaneni, bonke bengaphenduka bakholwe uNkulunkulu ukuthi uKristu Jesu uNkulunkulu uyabathethelela izono, bayafanana. Ngakho laphana akuhlale phansi kukhulunyiswane, kukhulunyiswane umlotha, abantu baqakathekise impilo zabantu. Ama-Israeli aqakathekile, amaPalestina baqakathekile. Ama-Israeli bafanele ukuthi babe nendawo yokuhlala kusiya ngesiko la ukuthi babehlala nga. Kodwa lamaPalestina nangabantwana bakaNkulunkulu, those people must sit down and talk, and i-United Nations ngokubona kwethu kufanele ukuthi ingenele ihlalise abantu labana phansi bakhulume. Abantu ukufa kwabantu nje lepho ukubulawa njengempukane akulunganga. AmaPalestina baba wrong mhlaka 7 October ukuyangenela e-Israel bebulala abantu. Kodwa labo aba-Israel kathesi sebe wrong ukungenela ePalestine bebulala abantu kazana, abantwana, omama, labantu abangaso masotsha, abangaso ama-Hamas.
Lo ngumfundisi Chris Ndlovu owebandla le-Family of God Church exoxa le-Studio 7 eseFelabusi. Kwezempilakahle sixoxa losikhwica mfundo solwayo ngwenya ngokuthathwa kwegazi elisetshenziswa ezibhedlela ikakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu behambe behambisa igazi ngale ku-blood transfusion bedonate njengasikhathi senesi sekhisimusi sokuzabe kule ngozi ezikhona kakhulu. Igazi liqakathekile kuma-road traffic accident ukuthi kuvikelwe impilo zabantu abayabe belimele. Lizabe lizafunakala liliningi ngesikhathi leli, liyalishode ngesikhathi se-festive season le igazi. Kuqakatheke kakhulu ngoba nxa selifunakala abantu belimele ukuthi ba-transfuse, abanye bengaphelelwa impilo nxa beswele igazi ukuthi baphiwe igazi. Yikho kuqakatheke kakhulu.
Kuthathwa njani igazi emzimbeni womuntu babangweni?
Abantu bayahamba e-blood transfusion services besiya kupha igazi, behlale nje bahlaliswe embhedeni bengani bafake i-drip bese besokudrainwa-ke igazi bekhitshwa iphayinti kumbe amabili. Umuntu ulegazi eliningi ukuthi bengakhitshwa nje iphayinti elilodwa kumbe elibili. Iphayinti leli lizabe lizavikela impilo yabantu abanye nxa udonate igazi upha abanye abantu impilo, wena uzasala njalo umzimba wakho usenza elinye igazi.
Usikhucamfundo solwayo ngwenya usebenza eMpilo Hospital, sixoxe laye kobulawayo ubekhuluma lapha ezimele.
Thank you.
Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla emigwaqweni kobulawayo. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Debra Mkhasa okunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Njengoba sokule cholera esikhona elizweni, siyananzelela kakhulu ukuthi cholera isukela lapho kuminyene khona abantu. So nxa labantu liminyene bengashelani ispesi lendawo kungcole, kuyagcina kusenza ukuthi abantu bebe le cholera. So thina ezibulawayo sifuna ukuklina isithi yethu, sifuna ukudikhonjesa ama-vendors bethengise ezindaweni ezicacayo, indawo ezaziwa ngukhansil, indawo lapha abazathengisa khona bekhululekile njalo bebhadala ama-licenses zabo, njalo le khansil kuyindawo lapha evunyelwe khona. Singananzelela u-5,000 kavunyelwa abantu ukuthi bethengise. So abakhona bayaphambanisa, baqamula umthetho. So and besenza njalo lama-bylaws abakawawazi be-city council ukuthi kumele bethengise njani, bethengiseni. Yofind ukuthi sebephonga ukuthengisa yonke into. Thina kudala uBulawayo sasimazi elezindawo ezokuthi nxa ufuna inkukhu yamakhaya uyahamba esipampregini ungena emkamo empokoma laphambi uyethenga inkukhu yamakhaya. Nxa uvele ufuna ama-flowers okukhumbula abanye bakho abakuthiyayo uhambe esithuwa usiyathenga khona.
Kuyini okuhluphayo kakhulu nkosikazi Mkhasa?
Manje okukhona kathesi u-5,000 sokuhlangene yonke into, uhlola kuthengiswa yonke into, okugcina kusenza ukuthi idolobho lethu libonakale libe lengcekeza, ngoba uzathola omunye uthengisa inhlanzi laphana, omunye uthengisa isigqoko, omunye wosa umumbu, omunye senzane okuthiyeneyo, abanye bezobe bethengise lokho okungavunyelwayo onjeni. So sizama ukuthi sisikline uBulawayo wethu, abantu kababuyele ezindaweni. Njalo nxa sinazelela futhi kulabo bantu kababhadali, so uhulumende uyaluza i-revenue, council uyaluza i-revenue ngabantu bonalaba abangabhadaliwe. So bengasuswa behanjiswa ezindaweni lapho okumele bebhadala khona ama-license, sizathola i-revenue. Sizo sinazelela njalo ukuthi abanye abakhona yilabo abasuswayo kusalungiswa igodini. So igodini ezifana eziwa consent seliqalisile ukuthi belilungise liqedwe liphele, abantu bebiselwe phakathi besebenzela khona. Then kusale abantutshane abavele babe lama-license khona phana ku-5,000 bengasala sebengeniswale kuhle ezindaweni beyithengisele. Nothi okwakhathesi ukuthi kugcwele bonke abantu abanjani abangakhontributhi kuhulumente. So sizama ukuthi senze njalo lokudikhonjesa ukuthi kholela ingabi khona, ingabi ningi, ngoba sesinanzelela ukuthi udolobho lethu sokuphekwa le mgwaqweni. Kudala kwakunezaba lokho, kwakuzila ukuthi uthenge ukudla, uthenge isitshwalo, uthenge inyama emgwaqweni lapho kungavalekanga khona. Yikho kuzathola khona ukuthi sinaziwa le mkhuhlane. Njalo khonapha nxa sikhanyile labo bantu futhi kakunazambuzi lapha abakhona, ugcina besebesenzela khona abama-service line, besenzela khona abalapha abathengisela khona kuklinwa. Sasumuntu evuke sendlala futhi impahla sasevuleni ethengisa umubu khonaphana lapho kungaklinwanga khona. So imikhuhlane ngaba mningi, ikholera ngaba ningi. So kothina sisithi njengeBulawayo Vendors help each other, njenge-informal sector sikline up. Abantu kabahambe ezindaweni ezi-designated, abantu kabahambe beyithengisela emalokhu. Thina njengathi sithi kabahambe emalokishini lapho kunezindawo khona njalo, kuzabancedisa ukuthi bethengise bethole inzuzo, ngoba baya bengasagigadi, baya bengasawesti the time. Uyabe usuvuka uhambe emsikeni wakho, uchayise masiyane, uhambe endlini kungela bhasifo wayisebenzisa.
Unkosikazi Debra Mkhasa okunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association sixoxe laye okoBulawayo. Lingakhohlwa uhlelo olulandelayo olwe-Live Talk, lapho sixoxa ngokubulawa kwabadabuka eZimbabwe, izizalwane zakwale South Africa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.